Ukubotshwa kukaMnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe, ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu. Ngakho-ke kusesekukhulu okumele kwenziwe phezulu ukuze ilizwe lihlanzwe, emahofisini kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye bathi uhulumende kakatshengisi ukuzimisela okupheleleyo kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Kodwa singathi lokhu kuqinisekile yini? Nanku phela abantu bayabotshwa.
Abantu baqondile ukuthi akukabi lobufakazi bokuthi uhulumende uyakuzonda ukutshontshwa kwezimali zeZimbabwe lokuthi abantu bazithathele nje izinto zabantu bazenze zibe ngezabo. Ukubotshwa kwabantu ababili phakathi kwabantu abanenkangaka esibabona besona imihla namalanga, kunini kwakhulunywa lokho kungathathwa ngazinqomo? Ngilethemba ukuthi nxa kungabotshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma-private company, lapho abantu abangaqala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa, lanxa mhlawumbe kungakafiki kuyinkulungwane, nxa sekubotshwe abantu abathile abakhulu, yebo kambe sebethethwe laba ababili esibabonayo, kodwa abakatshutshiswa kwathutsha. Ukubotshwa komuntu kakutsho ukuthi kuyasetshenzwa. Kungenzeka ubotshwa ngoba awuthandakali, ngoba uyazondakala, ngoba mhlambe kawusekeli uhlangothi oluqondileyo kwezepolitiki phakathi ebandleni lenu. Sizabona ukuthi uhulumende uzinikele abantu bebotshwa, kusethulwa ubufakazi obugcweleyo, begwetshwa banga-aphila behluleke bayehlala ejele bayebhadla ejele ngendlela efaneleyo. Lapho-ke kuyabe sokucaca ukuthi uhulumende uzinikele ukulwa lobugebengu obukhulu. Okwakhathesi kusaqala ukabi lomuntu osegwetshiwe, kusabotshwe laba ababili, kusamele kubotshwe abantu abaningi bathuthiswe ngempumelelo bayehlala ejele ngendlela efaneleyo. Kungakhathalekile, kungesatshwa muntu phezulu, kungakhethwa ukuthi lokuhlangothi luphi, ungaba yi-political opposition, ungaba yi-ruling party, ungaba private business, ungaba government, kungabi khona umuntu oyekelwa ukubotshwa elecala ngokuba elesikhundla esithile.